umuntu omdala sekhulile senjenge robot irobot elayitha ngesikhathi nxa umnikazi eyitime ukuthi layithe ngaso kaselamcabango ojulileyo obanzi ukuthi akhangele okuhluphayo eZimbabwe akukhulume ngeqiniso lanxa ebengaba la umcabango lo-ke asiyo muntu olenhliziyo yokuthi ufuna ukubona ilizwe lithuthuka labantu balo umuntu olokusola lapho awone khona abesesola abanye abantu yena enguyoni leyo khathesi kunjenje ukhuluma ngama-sanctions ukuthi kwenziwa ngama-sanctions ukuthi size singatholi imigwaqo eqondileyo kodwa okumangalisayo ukuthi yona leyo mali ezasebenza lapha kade commissioner khona umgwaqo we-Beit Bridge izavela kubo bona laba abantu athi yena bamfakela ama-sanctions ngoba lapha eZimbabwe asilayo imali engangaleyo engakha lowo mgwaqo ngokuqala lokhu kwesibili idamu lona leli letogwe mkosi akade ekhuluma ekhona ukuthi kulama-sanctions lakhiwe ngamataliyana amataliyana encedisana-ke nayo kancane i-government yeZimbabwe kodwa nanku kulokhu ekhuluma ngama-sanctions ama-sanctions azaba khona njani bona belokhu bebuya bona abantu athi bamfakela ama-sanctions bezesebenza eZimbabwe bezefaka imali eZimbabwe ngilusizi ebantwini beZimbabwe ngoba sebavuma ukuthi babe betshelwa into engaqondanga umuntu omdala ongalangqondo ongahloniphiyo babe belalela akulaleleki lokhu emthini lengqondo ocabangayo
uhulumende uthi umgwaqo osuka e-Beit Bridge usiya koBulawayo lawo uzalandela uqakatheke kanganani lo mgwaqo
uqakatheke kakhulu ngoba ukhangela ukuthi uhlanganisa amazwe athi wona South Africa leZimbabwe leZambia kuqansa kusiya kubo-DRC kusiya kubo-Tanzania so umgwaqo oqakathekile ukuthi nxa usuka eSouth Africa usiya kulawo mazwe engiwabalayo umgwaqo ozasetshenziswa ngabantu ababehamba ngemigwaqo hathi abeZimbabwe kuphela but abanye ama-members e-SADC azabe ewusebenzisa lowo mgwaqo.